VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iDVR mopup exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister kangela kakhulu lama-aliens ukuba lomthetho ukuthi ba-registre.
Abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota koBulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
Imajority wezisebenzi ezisemaplazini apha ngamazimbabwenzi because ama-locals abangabatswana abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs abafuni they don't want to get their hands dirty njalo futhi emsebenzini yona leyo there's a lot of issues lama-tensions ahlafamileyo kuma-farms.
Isizalwane sezimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempelaviki. UZulu wezansi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhlaka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye koBulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhlaka 18 Nhlolanja. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakoBulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eyezeki, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza i-DVR mop-up exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister kangela kakhulu lama-aliens ukuba lomthetho ukuthi ba-registre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisayo kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqomosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo umele abe ngumZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu siluqhuba thina-ke
ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida kuthiwa khona ngumdanso. Imidanso ethiyeneyo yesintu kodwa ele ehamba kanye le nkondlo zokuhlabelela okugxile kuleyo mfundiso esebenzisa iphetha lesi sikhathi. Sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambisa ulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts ke ayingxenye yoluntu njalo asukabe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa, asifuqe njalo esithele ulukuluku lentshukuthi kuzulu ukubana hayi umbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
KoBulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhla ka-8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awe-ZEC. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamuhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempelaviki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party BDP. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethwelela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kweleBotswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini weMolopolo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone lamhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempelaviki. Ababili laba abakhanye bebunile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlaze ku-30 Sibandlela ngoba amapholisa athi awakaqedi ukucwayisisa. Bomabili kade beqhatshwe uDavids eplazini lakhe engaphandle kwesigodlo iHaborone. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesusini. UDube lo Maleya abakangeni kusibanga sokuthi basho ukuthi bazibona belecala noma hathi njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhathi abalwesebenzi bahile ongamalisi ikakhulu abeZimbabwe abalanye banye babo abasebenza emaplazini.
Kulezitori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions langama-treatment asemaplazini. The majority of civilians is in place in the Zimbabweans because some locals are Batswana. They don't want to be working in farms doing laborers jobs. They don't want to get there instead. In Jaro Huti, M7 Gino, there's a lot of issues, like tensions, as a family, Uma farms.
Umnumzana Dube kanye lo Maleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusisatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids, yena obesaziwa ngokuthi ngufokon Bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovathele imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 Gaborone kweleBotswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Uzulu wezansi emandebeleni emangweni wemadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo esemadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa leKhansili yeMatobo, inkokheli zomdabu labo khansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengelanzuzo. Isigaba seMatobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni eMatopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule bacine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuya usesenza umaqhuzu endaweni because avele senza sixhophane. Enda kula muntu ongakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu ngoba uthathele into yakho njalo ukhangele. Ilizwe lonke wazolikhalela nje ama-youth akhona. But laba bafana bethu sibabona benjani? Bekhula beqinile. We look up to them ukuthi babone bele future njani enhle. People grow every day. But wasenge ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni. But sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Ukhansila Sikhulile Hlongwane ka ward 17 eMatopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla, lisincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama-Judy Bearers, ama-Chiefs Councillors labosobhuku lama government departments ukuze sisebenze ndawonye ku policy implementation lema pilots ekuyenzeni kwama pilots ukuze sigcine ama natural resources ethu eyimali awe makdo.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansila ka ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esinenyi baswela imali yokuba lemihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa ngoba thina sodwa as the authority siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili. Kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sijola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezulu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela kumbe nguyoza kutsho ukuthi hayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi seMatobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenzo zokuthi khona uthola ama natural resources ethu singabenefiti kubenefiti abantu maybe abavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No, into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele akuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefiti kwiinto zabo as per ukuhlala babo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomithi yezabelo yeHarbour Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sekuqoqe izinto baziqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizwe sikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwakhangela labo bonke abantu bawakhangela, nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo, uzathola ukuthi sekuvinjwa yikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 iseMatobo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, umsakazi omuhle olibulisayo nguMikeove umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezeFacebook lakuTwitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo, njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi, abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngoku zengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu umsekeli wesikhulumeli sebandla le National People's Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni yani kuqoqa nje kwabantu abasole into yokwenza. Ngaye sibuyile kumele sibe njengelizwe sibe kwazi ukuthi kubuye emalini esakukobani wahamba njani then kubonakale nakwi-economy ikutshintsha kubonakale amabhenki imali esitholakale. Okwakathethi imali emabhenki kayitholakali okazokezelayina kungela cash etholakalayo. Olino sayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga dalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwaqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember unguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutshoyo ngaphandle kokubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kule zinto eziningi engazitho ezitshengisa ukuthi lo uhulumende nguhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo. Mana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kube kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathi kwamaphephandaba ukuthi hayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye walahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke wokutsho ukuthi hayi ethongela seliphuma ukuthi hayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000. Kusuka khonapho-ke uhulumende lo osengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa asayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi lathi sibelive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike amafigures ukuthi imali engakanani ebuye izena phandle kwelizwe njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yankhona. Kungenzakala-ke ukuthi abanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi nxa u-28 February engafika bengalethanga imali bengabothwa nabantu abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani olemali engakanani engaphi. So ungakuzukuthi wena ule 5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million siyabesifithi usukomplyile le directive. So umele moritoria yibo abantu abazakuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edale lephalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okunengi okufiswa nguZulu. Abantu ababotshiweyo bedlula labo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanyikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezwisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimpili ezafela kuleyo ndawo akuvezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele wonke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likazulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqhutshwa yinhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, eFootballers Union of Zimbabwe, njalo indiyimba yohlelo lwalonyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqhutshelwa endaweni Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqhutshelwa enkundleni eBarber Fields, njalo isiphathamandla senhlanganiso yeFAZ uNomsa Moyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lethu siqalise namuhla lwe-Footballers Union athe contraction team. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abo asaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinise abaqeqeshi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labebuye bezobona labo bedinga kuyenzeka ukuthi labo beqinise amaqembu abo iminyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Eminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi siproduce amanye ama-players athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi nyaka lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlela amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esikolweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiweyo kusukela mhlaka 10 Zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa kobulawayo. Isizalwane seZimbabwe uJavlan Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.